Lumthimba obuzelwe ngabedlula ikhulu eChinotimba Wolu ukuxoxa nabenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ePathways Women's Girl Child Support Network. Inhloso yalombuthano ibingeyokuzofundisa abesifazane ngophawu laleli langa, inhlupho abahlangana lazo bephana njalo lenkuthazo yabangakwenza ukuthuthukisa impilo zabo. Ongumholi walenhlanganiso uMnumzana Trimondolo uveze ukukhathazeka ngendlela adubeka ngayo, ikakhulu amantombazana aqala ukuthomba ngokuswela imvunulo nxa besesikhathini, ikakhulu emaphandleni.
Bathina bengasakwani ukuthi behambe ngabi esikolweni.
Inkulumo kaNdolo isekelwa luphenyo lwabe-UNICEF abathi iningi ikakhulu emaphandleni akuleli lisebenzisa izichibi lamaphepha angahlambulukanga okubangela imikhuhlane ye-cervical cancer. Ukwehlisa lokhu kanye lokuthuthukisa omama, uNdolo uthi sebasungula uhlelo lokuthunga imvunulo abangayisebenzisa enyangeni kanye lenhlelo zokugubha imigodi yamanzi esigabeni seWange begabela njalo omama izivande.
Sesigebhile izikotsho ezingabe zifika o-15 sayenza lengadi khonapho ukuthi omama bengakhi amanzi kuphela for domestic use. Omama sebekwanisile ukwenza izingadi, omama sebekwanisa ukuthola ongamasenti, omama sebekwanisa ukuthenga amaclub, omama sebekwanisa ukuthenga ithukela, omama sebekwanisa lapho ukuthengela abantwana amasokisi, ama-school uniform nama-gender domestic violence engani seyehla.
Unkosikazi Anethi Sithole wenhlanganiso yeZimbabwe Vendors and Markets Association yena ukhala ngokudlengulwa kwabantwana okungavezwayo ezimulini.
Mina mama kimi ngiyasobuhlungu mfane noma siyabufisa ukuthi kwena kuthole ukuthi ngicala ukuthi isihlobo ezinye bese zingani ngithwala ukubambile. So siyafisa ukuthi uhulumeni angazi bangasinceda njani ukuthi khona isimo sokuthi ukuthi umdala msedlomuliwe emntwana omncane kodwa endihlamulwe umntwana esihlobo. Ngiyabe sengani ngimuke mina kakhulu nxa sefisa ukuthi kuthathwe umthetho oqakathekile ocinga ukuthi umntwana labothi.
Ongumselokazi unkosikazi uSibonisiwe Duke Sibanda uthi emakhaya inhlupho zokudlwengulwa kwabasakhulayo zandile, ethi yabo umthetho kufuze behlale belilihlo lalaba.
Ngoba kunjenje khathesi sengimlandile umama laphansi ngumalume sibili udle ngumntanami zizangihlalela ezinye ihlobo kambe shuma namama masiduke ungaze uhambe uyesibuye bophisa umalume ngendaba yenaleyo enjengaloyo kuyadlula lokhu kuyaphela lokhu kodwa emntwaneni wami kakuphela.
Iningi ebelikumbuthano lo licele kuhlangothi lukahulumende olubona ngezentuthuko ukuba lubaxhase ngemali yokuqala amabhizinisi. Bathi imbangela yokuhlukunyezwa kwabesifazane yokungabi lendlela yokuziphilisa emakhaya. Bathi bayabe befisa ukwenza imisebenzi yezandla egoqela ukuthunga, ukweluka kanye lokulima. Abohlangothi loli bakhuthaze izakhamizi ukuba zisondele emahofisini abo ukuze balolongwe baboleke njalo imali nxa ithe yaba khona. Bekukhangelelwe njalo ukuba labomthetho bazazofundiswa ngezenhlalo emakhaya kodwa kabasaphumelelanga. Indikimba ye-International Women's Day yalonyaka ithi Invest in Women Accelerate Progress, okuyinkuthazo yokuxhasa abesifazane ukuze kube lengqubekela phambili ephakemeyo. Imele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthi Abadlamini.